kuyisikhathi senu balaleli lapho eselipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani basakazi be-Studio 7, nangubhanda moyo komnyama esigabeni kwamagwama village Ward 9 Makhulela kulilima West Plumtree. Ninjani basakazi abahle, liphephile lapho elikhona? Yes, bona wona umkhuhlane lo le curfew ngapha thina silenyathi lendlala, hayi kunzima, kunzima, hayi phephani lani lonke bantu beZimbabwe lalapho elikhona naphandle kwelizwe laseZimbabwe. Yasha uzo kunzima obukhona lapho eZimbabwe. Hayi masibambaneni, akuko okungapheliyo kuzephela le mpi. Sasingacabanga ukuthi izaphela, yaphela. Sibisaneni nempi zonke lezi esihlangabezana nazo. Ngiyabonga.
Sanibonani Studio 7, ngiyabonga ukuba lani namhlanje. Bekucelayo ukuthi imlayezo kayimenyezwe ikhulumweke. Okwami ngiyasola abantu nxa bengena kuStudio 7 bangena ngenhlamba. Thina bechurchi hayi asikuthandi lokho. Woza lelizwi elakhayo, woza lelizwi elakha abantu, hayi kona ukungenela ukulwisana labanye, ulwisana lohulumende. Nxa umuntu esapotayo libandla lakho lisapota umyekele, hayi kona ukusumlwisa ukuthi indaba ekhona phaya. Yekeleni into le njalo, asixoxisane ngemicijo eyakhayo ukuze kubonakale ukuthi singabantu njalo singenza intuthuko. Ebese ngikulibele ukukhuluma ngendoda engupresident Mugabe, hayi lo anakazange akenze kuhle ngoba wayelolaka vele engafuni ukuzwisiswa kwabantu. So lokhona mina ngiyambusisa umnangapha, ngiyamkholwa ngoba uyavuma abavele eSouth Africa uyabe mukela labantu abakhuluma izinto zabo abazithanda ukuzikhuluma. Umikiyosibili democracy, hayi mina ngiyambonga lo. Izikhalazo zabantu uyazemukela, asixoxisaneni laye. Ngiyezwa abanye balenhlamba bayathethisa, hayi asiyekeleni ukuthethisa, asidingeni isisombululo, singamaZimbabwe. Ngiyabonga uMathema Engayi.
Hello Studio 7, linjani? Ngiyabingelela lonke emsakazweni. Apha ngithi ngikhulume ngendaba yale eGugura Hunde ukuthi kuthiwa abantu bayageje emangcwabeni. Mbonani, indaba esizwe sobuhlungu kakhulu udila le. Uze ungakhangela kathesi abanye abantu batsha batshele ezindlini, indoda yakwona izagejwa njani? Abanye bayafaka nga-7 na-10 egodini, baza-identify njani? Abanye ngabantwana, abanye ngabantu abadala. Kubuhlungu lokhu. Lo baba mawafaka buhlungu, inyathela ngamasotsha bewela phezulu kwakhe, besithi umatras. Amathambo akaqamukile, kathesi wayenjalo eqamukile. Yewagebha bese ngibona amathambo akababa waqamukayo ngo-1983. Selifuna ukuthi senze esinye isilile sesibili, sibophele amalembe eminyango yamagedi yemizi yethu, siqalise ukungcwaba, sikhale futhi, siyethenga amabhokisi, sibulale izinkomo abantu besidle. Hhayi, lingabozizisa ubuhlungu. Kwaphela lokhu, yekelanini. Nxa lingafuni ukuthi likulungise, yekelanini ngenye indlela. Athethe ama-birth certificate, akulawa ama-birth certificate kwabulawa abantu. Thina sizubuhlungu lapho, zisa ubuhlungu, safelwa, sizubuhlungu ngalokho. Asithande ukuthi yenze njalo. Umama lo okhuluma wayesikhiwa wethu uyakhokhelela icula lelo, kabe uzokhuluma lathi uqale ezwe ukuthi kwakuhamba njani. Yabonga kakhulu. Manje cholocho lapho awulayo khona abantu eGugura Hunde. Yabonga.
Bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.